kungananzela sesikhuluma ngabantu laba abathengisayo namavendors. Lowo mqondo ngoba sekugcizeni ukuthi lesi bonke lo uyona abantu abangavendors baze bangene esitaladeni asithi bayafisa. Kungenxa yokuthi umnotho iye amakhampani avaliwe. Kodwa lafana laba vendor khona bala ndawo zakhona zokusebenzisa bathola bebotshwa. Abantu bathi ukuthi hayi ibili nzima. Kodwa ke upresident laye ukhulumile ke mhlawumbe uthembisayo. Hayi sizakhona sesibonile ngoba isikhathi esinamhlanje. Abantu bakhuluma ngeNature, amalungelo abantu, abantu bakhuluma ngembali, indaba egugula kabuntu ingalungisiswanga. Bakhuluma ngezenzo zezenzo zezikhathi. Abantu ezona izinto zingalungisiswanga, sine singatholi abantu abangasincedisa esingama-donors kumbe ama-investors. So ngokunjalo kufanele lezo zilungisiswe ukwenzela ukuthi abantu bathole esingathi ngayi-confidence kuhulumende weZimbabwe, esesiba le-confidence nge-economy yeZimbabwe. Engxenye kungaba njalo sizalungisa izinto. So-ke yilo inhlupho zonke ezikhona lezi. Njalo abantu bacasa ukuthi indaba le bond note yehluphayo. I-RTGS sokuthiwa i-RTGS whatever. Abantu bathi le into vele ayisebenzi, ayisho ikhutho competition eceleni. Sebenze kumbe i-US dollar kumbe i-rand kuzenze ukuthi i-economy yethu ivuke abantu baphathise ngoba kathesi singananzelela kuphethakala okwenzakalayo.
Ngokukhuluma lo mongameli Mnangagwa libona ingani kuzaba lo mahluko?
Umhlangano lwami uyenziwe ngabomu ukuthi thina njengabantu bangapha kumhlubulo wemandebele lezi nto zethu ezihlala sizikhuluma ebesibona ngathi azifike kuye upresident. Kathesi besesikhuluma laye ngabo simbizeni samtshela ukuthi abuye azozuzwela ukuthi abantu bamathebeni bahlukuluzwa kuyini. Sesiyabathe sesikhali ukuthi uzenzani ngokwephendula ethethathi okungakunanzelela sazama ukuthi kulunge. So sokulula ukuthi nakungalungiswanga sesimbiza futhi okwesibili sesimbuza hathi bo. Saka lo mhlangano othile wasithembisa kodwa akuyenzi lutho. Sibona ngakwenza njalo silungele ukuthi uhulumende sinike ukuthi ayipreshe ukuthi ngalungisa into zethu ikakhulu ngaphula umkhono emandebeleni yabo into ezihlupha khona.
Kodwa khona ungathi kuhlupha izakhamizi kathesi kuyini?
Kuhlupha esilalo kathesi lapha koBulawayo akukatshintshi lutho. Loko silohlupho lwemali, loko silohlupho olwemsebenzi ukuthi i-economy iwile, loko silohlupho olutshengisa ukuthi even le ntengo yethova egalithova asiyaqanga yaphezulu. So iy'nhlupho zonke lezo zinto esihloko esilazo. Kodwa esingabuthi esibile kumqoka ukuthi xa siseqinisweni abantu ubuya ngabuya phambili ngoba ungangena ezitolo kuleyo ku-announce i-monetary policy le entsha le esithe yona i-US dollar lebhonda kulingane and kuyiqiniso lokho. Ungananzela intengo ezitolo bose ziyakhwela iviki ngeviki. Ungakhala kathi simkubi 10 kg bose uyithenga nge-$10. Kukanti kuqala yayi kuma-4-5. Ungakhangela isinkwa bakhwele songama-$2. Ungakhangela i-cooking oil yama-2 kg. Sokuyi-almost $9. So-ke umumo unzima lapha eZimbabwe kathesi. Abantu kunzima ukuthi babambe ngabayekele. Labantu abalala bengadlali ngayo suku. Olokuthi abakwazi babambe ngale msebenzi ayikho. Labona abo abantu abasebenza ungananzelela kathesi bakhwezile intengo ziyakhwela nsuku zonke but iholo labantu alikhwezi. So zinhlupho abantu abahlala laseZimbabwe kathesi and uhulumende akatshengisi ukuthi into lezo okwenza nokuzi-addressa.
Siyabona ukuthi iningi kathesi selibheke lapho ku-cyclone Idai labantu abahluphekileyo njalo bakhona abanye abaphayo abadonethayo.
Abantu iqiniso sibili siyananzela abantu bayakhupha impahla zabo bayadonetha kulaba abalahlekelwa imizi yabo abantu abalahlekelwa zimpahla zabo. Kodwa okuliqiniso yikuthi inhlupho zabantu abantu beZimbabwe ngabantu abalozwelo lanxa abantu bedubeka abakobulawayo kodwa bakubona kufanele ukuthi khaya ngathi ihluphakana lwehlela abantu abantu abangale likhulu kakhulu futhi abantu bananzela ukuthi bangazoyela ukubanceda ngokuncanabala uhulumende angaye khuluma ngomlomo wathi wenelise phela singakhohlwa uhulumende wayekhulume ngayisayitiyoni leyo ukuthi izabakhona. Kodwa sesisecinisweni akulani ngobanda ukuthi akhuluma akula nto ayenzile ukuthi abantu laba kungohulumende olozwele onanzelelayo besikhali ukuthi ngawahle wadinga indlela ukuthi abantu bonke laba abahlezi ngala impilo yabo esengozini ngawakahle ngawafakwe indawo kodwa abantu wazithulela kwaze kwabuya amanzi kwabuya umoya abantu bafa abantu balahlelwa zimpahla zabo. So-ke abantu asithi ngokunceda bahlezi ukuthi hhayi kodwa abantu beZimbabwe yeuzwelana nje ukuthi labantu ngathi belohlupho lwedlulo lwami mane asincede khona pha.
Kulamanye amakampani alokhu evalwa ama-textiles la amanye koBulawayo amanye vele avalwa kudala kwenzakalani lapho izisebenzi ziyangapi?
Amakampani avalwa zonke insuku amanye angavaliyo ayasteyla dala ngendlela ayaretrenja abantu asayela abantu abalutshwana and uhulumende sesikhulume kaningi ukuthi hhayi kazama uvuse inkundlane yokukhulumisana leyona kuthiwa i-Triple Negotiating Forum ukuthi kube khona ayisebenzi esiyi-labour kube khona i-emgozi kube khona nohulumende ukukhulumisa kuyanani iplatform kubona alungenziwana kodwa ungazi ukhaya lapho thinawe akula nto eyenzakalayo uhulumente uzikhulele ibona kube la la labo president begada besiyale lali besemthithi hayi ngizola imali eningi khona le ngomlomo kodwa ukuganga siyayibona so-ke luhlupho esilalo ukuthi sibili kobulawa hhayi izinto azinhlanga umuma sibili movie abantu bazama ukuzinceda labona abavendi abathatha lapha lalapha baqhubeka beboshwa bethathela impahla zabo so abantu bezimbabwe athe sibaqhathezekile ukuthi abasela mama kuyakhanya ukuthi sokuyingoko songumusa nje kamlimi ukuthi abantu abaqhubeke bephila.